kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 11 kuNtulikazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
amabhizinisi amaningi eproducti asebenzisa amanzi. Nxa sekungela manzi yakusukuthi akusena productive company ifuna ukuthi ivale ngalokhu. Njalo kulakho ukuthi abantu bathwele imisebenzi kakuyabe kungela manzi. Kuphinde njalo kube lendiyaba esihlakelayo esigaba yezinhlalakahle.
Abekansili yakoBulawayo namuhla bahlanganela benhlangothi zonke zempilo ngenhloso yokudinga amacebo okulungisa uhlupho lokusilela kwamanzi.
Hayi, ama-ofisi ngabewakhile sasesibeningaziganagdinga abafana babezula ama-ofisi ngabuyela emsebenzini abantu esasibedwangasasaseda kubeka.
Umabhalane omkhulu wekansili yakoBulawayo uTown Clerk umnumzana Christopher Dube umiswe umsebenzi ngosaphethe isikhundla sikameya namuhla. Umgcinisihlalo umncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba kumdlalo wokuqaka ibhola owe-netball uyaqala edolobheni leLiverpool kwelepelithane kusasa, njalo iZimbabwe imelwa liqembu lama-Gems. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abekansili yakoBulawayo namuhla bahlanganela labenhlangothi zonke zempilo ama-stakeholders agoqela osomabhizimusi, abenhlanganiso ezizimeleyo, iziphathamandla zikahulumende, abahlali balelidolobho labanye ngenhloso yokudinga amacebo okulungisa uhlupho lokusilela kwamanzi. Ikansili le isivalele abahlali balelidolobho amanzi okwamalanga edlula ayisishiyagalombili, isithi isalungisa isitishi sokuhlambulula amanzi eseCriterion Waterworks, kodwa ithi umumo ususiba ngcono. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Association for Business in Zimbabwe, umnumzana Victor Nyoni, uchasisele usithandekile mhlanga weStudio 7 okuxoxwe emhlanganweni wanamuhla.
Umhlangano lo ubulo provincial minister uJudith Ncube, umama Judith Ncube, waba lo deputy minister of industry and commerce umo waphinda waba lo town clerk zama lo engineer we lo director of engineering services uSimela uDube. UDube nguye oyenze i-presentation, ungathike singaphiwa i-presentation u-town clerk unikile i-overview yakhe yokuthi udaba lwamanzi lumijani koBulawayo. Kodwa-ke abantu bona bembabalisileyo yibo-ke ukuthi bekhokhela le mhlangano.
Kuyini okuphume kuwo? Kuyini abalitshele khona, abalithembisa khona?
So-ke basebethembisa-ke ukuthi lokhu baza kusebenza kuze kuyefika i-weekend, bacabangela ukuthi kuzuke elizayo amanzi azabe esengcono, sebebuyela-ke ku-water shedding yokuthi khona le 48 hours. Kodwa-ke into ekhona thina njengoba amabhizinisi sibatshayele ihlembe ukuthi ezindaweni zamabhizinisi bebenga kumi amanzi ngendlela abaphuma ngayo nxa siyaqathanisa lokho kwenzakala lapho kuhlala khona abantu kuma-residential areas. So sibakhelile ukuthi abakhontinue besenza njalo. Thina njengabantu bamabhizinisi sinde futhi sa-aphila kuhulumende ukuthi kayenze i-foreign currency ibe khona kwezamabhizinisi ku-city council yakoBulawayo, ngoba kukhanya ngazathi i-council yakoBulawayo iyastruggle ukuthola i-foreign currency ukwenzeka ukuthi ibhadale imethinel efunakalayo kumaprojekti athize angene asingesenteni yamanzi.
Ukusilela kwamanzi kukhathaza njani abamabhizinisi? Sikhuluma nje
ngakunazelisisa-ke khonapho ukuthi into ethiwa ngamanzi iqakatheke kakhulu kumabhizinisi. Amabhizinisi amaningi ku-production asebenzisa amanzi. Nxa sekungela amanzi akusukuthi akusela production ukuthi company ingila ukuthi ivale ngalokho. Njalo kulakho ukuthi abantu futhi baswele imisebenzi nxa sekungela amanzi. Kuphinde njalo kube lendaba esikhangelayo indaba yezenhlalakahle ezokuthi nxa sikhangele ukuthi abantu xa bebuya emsebenzini kungele izindawo ezinjengama-toilet. Kutho ukuthi kuzaba lengcekeza emsebenzini kuphinde kukhoze imikhuhlane. Lapho kulungiswa khona izindawo zokudla lokhu kuzenza kube le-contamination ekudleni. Kodwa-ke njengoba ngishilo ukuthi okwamanje besingabi lohlupho olunjalo ngoba i-council iyazama ngaso zonke indlela ukuthi kungangcono kuswelakala amanzi ezindlini zabantu kodwa ezanzini emsebenzini kutholakala amanzi. Uhlupho olukhona ukuthi ama-disk ayenza kube nzima futhi ngoba eminye imishina le ukuze ipompe amanzi ayezalethi ngeke kufunakala ama-disk. Kuke lamagesi abe lokhu ecitsha kusenza kube nzima ukuthi umsebenzi woba uqede masinyane.
Lo ngumnumzana Victor Nyoni, isiphathamandla senhlanganiso ye-Association for Business in Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo amakhansili ambalwa akobulawayo asethethe isinqumo sokumisa umsebenzi. Umabhalane wekhansili umnumzana Christopher Dube owetheswa umlando wokwehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe kuhle ukuze kube lamanzi eneleyo kuleli dolobho njalo lokungasebenzisi imali yezakhamizi ngemfanelo. UDube ulotshelwe incwadi yokumiswa umsebenzi ngosaphethe isikhundla sikameya okwesikhatshana umnumzana Tinashe Kambarami. Kodwa uDube uthi kayindawo ngoba emiswe umsebenzi ngokungekho emthethweni. Uthi yena ulakho ukumiswa umsebenzi ngumeya kuphela, hathi umsekeli wakhe lamakhansili. Uthi kusobala ukuthi umiswe umsebenzi ngamakhansila afuna ukufaka umuntu wawo esikhundleni sakhe. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi umeya umnumzana Solomon Mguni ekukhefu elifitshane njalo esanda kuthembisa ukuthi uzakhuluma lalabo abalobe incwadi besithi kumele uDube athoniswe amacala ambalwa agoqela elokuthi akusetshenziswanga ngemfanelo imali yezakhamizi ebizwa ngokuthi i-retention fund. Kasenelisanga ukukhuluma loKambarami obengaphenduli umakhwekhalekhukhwini wakhe. UDube utshaya phansi ngenduku esithi kayindawo loba nje uKambarami labanye bakhe abane bevale ngci amahofisi akhe besithi kumele ahlale ngekhaya engatholi leholo lakhe.
UKambarami yangena ehofisini uthene uzengisebenza nge-suspension. Uzengisebenza nge-suspension njani? Wena emthethweni mina ngisasebenza kumeya. Njalo umeya ngileya kulenye i-correspondence esilayo kakhe i-photo sesiyo. Ngalibo mbukakisela lapho kuthiwe kunyaya. Usuthatha ukuthi ubuya nge-suspension.
Wena ngokwakho Baba Dube usuzihlalele ngekhaya sizokuthola amahofisi akhiyiwe kuhamba njani?
Hayi amahofisi ngabe wakhile baba kuthiusasekuseni ngavukela ngidinga abafana babe bevula amahofisi ngiyabuyela emsebenzini mina kanje ngisaspenda ngasaspenda kumeya. Umeya nguye olelungelo ukusaspenda lo muntu ozama ukusaspenda ezinika amadlongasoayo wephula umthetho.
Pho-ke singathi-ke uyaqalisa ngaphi siya ngaphi njengoba kuyabe kulabantu esizokuthiwa babemile emahofisini khona
emile emahofisini ebeleni
ukuthi bakuvimbe.
Hayi mina ngiyazingenela emahofisini njengokusika mini asaspendona sifuthi umsaspendileka kayito emthethweni ngiyangena.
Ye sizokuthiwa lo meya
uthini emsebenzini
ulandela okwethulwe ngumeya.
Mina ngilandela umeya. Umeya ngiyosaspendayo umthetho uthi mina asaspenda kumeya awutho uthi ngisaspenda kudeputy meya. Umeya ngakho elive official warrant ukuthi deputy meya athathe umsebenzi wakhe yena state ukuthi angasaspenda uthakuthakhe angisengidala umuntu omncane nje lapho afuna ukusaspenda njenjenjalo nje lokhu vela akukhangeli lokhu.
Singathi-ke hayi uyabe usemsebenzini kusasa.
Ah, kusemsebenzini Dube.
Ye kodwa kwenziwa kuyini konke lokhu Baba Dube?
Baba Dube izinto zakhona ziningi. Hayi ngethabithabihlabisi yiyo-ke manje number one kodwa bayifihla lami nginje Dube ngiyabe ngisesaba ukuthi
Umnumzana Christopher Dube ngumabhalane wedolobho lakoBulawayo uTown Clerk ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekhonale koBulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Ivandla leMDC namuhla lethule ugwalo lwalo loluhlu lwenhlelo zokuthuthukisa inotho yelizwe olubizwa ngokuthi iRoad to Economic Recovery, Legitimacy and Open Democracy kumbe iReload. Ugwalo lolu lukhuthaza ukukhulumisana phakathi kwenhlangothi zonke zempilo ezigoqela abezombusazwe, abokholo, abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu lezinye ezitshiyeneyo ngenhloso yokubumba iZimbabwe emanyeneyo. Kubika uGibson Bebe eseHarare.
Ugwalo lweRoad to Economic Recovery, Legitimacy and Open Democracy kumbe ReLoad luveza indlela ezinhlanu ibandla leli khangelele ukuthi zizaphathisa ekuvuseleleni isimo somnotho welizwe esimadolonzima. Lukhuthaza ukuya enhlanganisweni ezifana labomanyano wamazwe ezekwazi labensundu, e-African Union, eyangezansi lakwezekazi le-Afrika iSADC, umanyano wamazwe omhlaba e-United Nations lezinye, kukhankasela ukukhulumisana kwamabandla ezombusazwe ukubumba uhulumende omanyanisa inkokheli zonke zombusazwe, ukholo lenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu, ukulungisa inhlelo eziletha intuthuko elizweni kanye lokulungisela ukhetho olulandelayo luka-2023 oluhlanzekileyo njalo lukhululekile. Esethula lolu gwalo eHarare Gardens namhlanje, umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi luyisombululo senkinga ezibhekane nelizwe.
People are confused about where we are going, what we are going to do, our role as...
Abantu bebezibuza ukuthi siya ngaphi njalo siyenzani njengenkokheli zebandla ekulwisaneni lenkinga ezibhekane lelizwe. Namhlanje sithi nansi impendulo, silogwalo olulotshwe kahle njalo ngokukhaliphileyo, kodwa asisoze siphelele khonapho.
UChamisa uqhubeke ethi udubo olukhulu elizweni ludaba lobukhokheli bukamongameli Emmerson Mnangagwa obulokhu bungemukelwa ngoba kusaziwa ukuthi waqhila ukhetho olwedluleyo. Utsho lokhu enikeza isibonelo sokwenzakale kwele South Africa phakathi kwebandla le-ANC likhokelelwa ngumongameli Nelson Mandela neNational Party alikhokelelwa umnumzana de Klerk. Ilunga le-MDC edayele ephalamende emele igwanda unkosikazi noMathemba Ndlovu uthe ugwalo lwe-ReLoad lulotshwe ngemva kokukhulumisana labantu ezabelweni zonke zelizwe.
Ya, into ezikhulunywe ngu-President Advocate National Chamisa bone ngani ngeke ngithi mina ngoba mina ngi-MP ngilama voices lami engiwameleyo. Like upresident ekuthile ukuthi umele 2.6 lami ngile province engiyimeleyo ukuthi sonke sihambisana lakho lokho kukhulunywe ngupresident. Lithe lisenza i-document leli kaliyenzanga yedwa, qale wangena ebantwini esizwa ukuthi thina sifuna kube njani, yikho kufakwe ku-document, so sihambisana lakho.
Kodwa abanye balamukele ngokuthandabuza lolu hlelo lwe-ReLoad besithi kuza kuba nzima ukuthi uhulumende avumele i-MDC ukuthi iluqhube ngokukhululekileyo. Umnumzana Mlindelo Mancitshana, ingcwethi kwezombusazwe, uthi uhlelo lolu lulakho ukugcina selunjengezinye inhlelo ezake zalotshwa yileli bandla, aziyanga ndawo.
Economic
blueprint ye MDC reload sizwile iyahlabusa nxa uyilalele kodwa uhlupho bayenza elizweni lokhe locuku elizweni lokhe lobungcindezeli elizweni lokhe sile dictatorship enkulu lapha emhlabeni into okumele ngabe bakhangelisisa ngayo ukuthi beqale bebone ukuthi bayathola indlela zokuthi balalelwe kube khona umuntu obalalelayo nxa bethe balethe blueprint kumbe kuzaba into nje ezaphonga ukuphelela emoyeni njalo kungabi lalapha abazayisebenzisela khona ngoba bengela amandla phela into efunakalayo ukuthi baqale bethole amandla khona beza kwenza lokhu abafuna ukukwenza khathesi bengela amandla angiboni ukuthi kuzancedisa kumbe kukhona lapha abazafaka khona i-blueprint yabo ukuthi isebenze
eminyakeni edluleyo ibandla le-MDC like lasungula inhlelo ezobuqotho ezifana lejuici ngomnyaka ka-2013 i-smart ngomnyaka ka-2018 kodwa zonke zaphela emaphepheni ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Gibson Bebe.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana kasihluzeni bomama sixoxa ngobunzima obubhekane labesifazana obudalwa isimo somnotho esingamanga kuhle eZimbabwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ephathisa abantu abahlukumezekileyo eSwedish Committee for Afghanistan isisole kakhulu ukuhlaselwa kwekliniki yayo kwele Afghanistan lapho kubulawe khona abantu abane. Phakathi kwabafileyo bekulesi sisebenzi salinhlanganiso esisodwa esinye sivikwa sinyamalele. Ukubotshwa kweziphathamandla ze-MDC umnumzana Job Sikala elo umnumzana Gift Osterlos Siziva sokulethe ukufuthelana okukhulu elizweni phakathi kwamalunga ezanu-PF lawe-MDC. USikala wetheswa icala lokutshotshozela ukugenqulwa kukahulumende njalo umiswe emthethwandaba emaswingo namuhla waqhubeka evalelwe. USiziba yena wetheswa icala lokutshotshozela uDlakela. USikala ulokhu evalelwe emaswingo kodwa uSiziba ukhululwe ngumthethwandaba kamantshi weHarare ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isivambiso sebail. Sebengamatshumi edlula amabili abantu asebebotshelwe icala lokuqoqa ukuvukela umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lonyaka. Lanqabe MDC besithi ukubotshwa kukaSikhala loSiziva ikubahlukuluza abezanu PF bona bathi ababili laba bephule umthetho. Ngokunjalo bathi kulungile ukuthi babotshwe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume owake waba ngumeli weInsiza South edale lephalamende engowebandla lezanu PF. Umnumzana Malaki Nkomo kanye lomgcini sihlalo we-MDC unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Singakhangela kuleli lizwe lesisekelo sombuso esipha abantu amalungelo okuthi bakhulume imfuno zabo njalo kungayifilo qala. So okumangazayo ukuthi kukhanya ngazani kasi akusena umuntu ovunyelwa ekuleli lizwe ukuthi akhulume ukuthi ah udumo lolu solusiqalise nzima ukuvula nje umlomo sithi ulambile sokulicala, okutshengisa ukuthi izanu isisehluleka ukuthi ilungiswe umnqodo lempilakahle kaZulu isisebenza ukwethusela abalandeli bethu kube yindlela yokuthi uZulu kanxa elentshukuntshu yokuthi akhulume ngodubakilo khona abesesesaba kodwa khonokho akusoza umsebenzi.
Baba uNkomo nangu Makhumalo yamuzwa uthi umsebenzi kwethusela abasekeli babo kuphela.
Into ekhuluma ngu-Honorable Khumalo ngiyayizwa, kodwa into engizakuthanda ukubana ngitshe ukubana ngizaphikisana naye ngezizathu ezithize. Owakuqala, ibandla le-MCC liyazakala ukubana yilo ibandla elamagqwetha amaningi abakwaziyo ukubana isisekelo sombuso sitshone, njalo ukuthi i-constitution yelizwe iyabe isitshone ngemva kwama-elections abe sesiyathi adlula kwaba lohulumende osekhethiwe ekhethwa ngabantu. Singananzelela futhi njalo njengoba sitho ukuthi DC izwakele bakhiphile bona ngokwabo istatement yokuthi into ekhulunywe nguJob Skhana into engawelelani nani nebandla labo bona iMDC, ngoba umthetho bewazi uma ubona rebukhumalo uyakuzwisisa lokhu ngoba kuphumile sikubone kumaphephandaba ukubana labo abawelelani lenkulumo kaJob Skhana ekuthi bona bangakugengula uhulumende. Asikuthatheni ukuthi uma singekela inkulumo ezinjana zisenzakala phakathi kwelizwe kuyini okungenzakala, ngoba abantu asozukwazi ukuthi labo abahlezi khona bayazana abantu laphana kuhlezi umuntu we-MDC laphana kuhlezi umuntu we-ZANU-PF laphana kuhlezi ubani lobani, bangacalisa ukuthana ngemva kwenkulumo enjana siza kuthini. Singakhangela ezinye iy'nkulumo ezaba khona kuma-Tutslana nabanye nginjo kwavelela enkulumeni ezinjengazo lezi ezokufuna ukuthi omunye umuntu wakhuluma into engafanelanga. Into ekhulunywayo lapha ekhulunywa uJob Skhana yinto engafanelanga ukuthi bekhona elizweni, ngoba lathi njenje njengeZANU-PF sikhangele ukuthi lobo i-MDC ngayingawina lapha kayihlonitshwe ngasembusweni, lathi kuZANU-PF asihlonitshwe singathukuthi singakhishwa ngodlakela asikhishwe ngamavoti.
Makhumalo, abanye abasekeli bebandla lenu bathi umbuso kaMnangagwa mubi kakhulu ukwedlula okaMgabe, lina njengenkokheli ye-MDC livumelana lalowo mbono yini?
Iqiniso lelo, uMgabe esabusa kazange sibone imihlolo njengalezi ibona kathesi, njalo ubaba uNkomo ngiyamuzwa sibi. Kodwa into ekhona ukuthi liqala bani nxa sisithi thina uhulumende wezane kaphumi selehlulekile phela lingena embusweni isinkwa siyi-$2 nanhlanje siyisiyi-$10 langena embusweni i-cooking oil i-$3 nanje siyi-$30 kambi noma kuthiwa ulimhlanyo lwengutsheni luzamutshentula kokurongi lokho. So esokutshoyo ukuthi lanxa ekulumile u-Honorable Skhana ayisiloqala ngumbono wakhe njengesizalwane saseZimbabwe osehlukuluzwe yimpilo esiyiphilayo kuleli lizwe ebangelwa yizani.
Nanso Nkomo,
Honorable Khumalo, esizama ukuthi lapha sikusho ukuthi azikhulumi ngokudura kwezinto lapha icala elikhona eqondane loJob Skhana. Sikhuluma ngecala lokuthi kufanele kukhishwe umuntu ngodlakela. Yikho lapho engibonani kule cala khona le nkulumo ofane siyikhangele lokho okuneginingi ukuthi
athi uMgabane emkhipha ngokudlakela
Honorable Khumalo, engikutshoyo nangu kungavunyelwa yini ukuthi umuntu abe khipha amagama anjana ukufuna ukukhipha
uMgabe lamkhipha ngodlakela waye lingabotshwanga?
Hayi, silwa ngomunye umbuzo lapho esikhangela khona
lina lingakwenza baba Nkomo uRayithi uMgabe hayi ngiyakuzwa inkulumo yakho kathi uMgabe lamkhipha ngodlakela okungekho emthethweni lavala ngokuthi yintando kaZulu lasebenzisa uZulu ukuthi aliphathise ukuthi lezi into ezike emthethweni.
Sasisonke Sheraton mina nawe sikhuluma nje amamlunga ePhalamende ukuthi ubaba uMgabe sehlukile ngezizathu ezakuhanjiswa zazisasekelwa ngubani? U-Honorable Maridadi. Sathi sonke Honorable Khumalo. So ngalendlela ukuthi sezongathi uMgabe asimfosanga uMgabe
wazilelezelaabelamfosa ukuthi aphume uMgabe Nkomo lamfosa ukuthi aphume lisithu sedlulekile angithi
Umnumzana
Malaki Nkomo lilunga lezanu PF njalo wake waba ngumeli we Insiza South etale le parlamente. Ubexoxa endawonye lomgcinisihlalo we-MDC unkosazana Tabita Khumalo olilunga njalo letale lephalamende. Kwezemidlalo lamhlanje umncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba emdlalweni wokuqaka ibhola owe-netball uyaqala eLiverpool kwelebhilithane kusasa. Iqembu labesifazana elimela iZimbabwe elibizwa ngokuthi The Gems lifike ngeviki edluleyo lamukelwa ngenjabulo izizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi. Kubika uEzra Chisaspanda.
Abantu emhlabeni jikelele babheke ngabomvu umncintiswano wamazwe omhlaba wenkezo e-2019 Netball World Cup, kukanti abeZimbabwe ngemva kokubhuqwa kweqembu labesilisa elenguqu lama-Warriors encintiswaneni lokuseGibhithe, uZulu sethembe iqembu lama-Gems ukuthi lenze ngcono. Unkosazana Bongi Matsamuse Moyo ngomunye ophathisa iqembu leli ngokudinga imali ukubanceda kundleko zabo.
Mina, I'm one of those people who are in full support of the Gems. Abankazana yetu lawa avele eZimbabwe ukuze sirepresenta lapha United Kingdom. We have never in the history of our country really gone this far nge netball. Abantwana laba basifake emephini sivili and hatshi asikujabula lokho esiyikho khona. We are so proud of them. We are so proud of the Gems.
Okamoyo uthi abadlali labo bafuna uncedo lokulondolozwa kuhle ngoba beligugu.
Usobala ukuba naba precious ngoba khangelani ukuthi basifikise ngapi. Khangelani ilizwe jikelele sibili abantwana laba, they've made us really proud. Kunjalo nje ke asizameni lathi ukuthi siyane sibancedisa ngokufundraiser, siyane nisikhupha khonoko okuncane esilakho. Yes, every little will help. Even isikhathi lesi belapha United Kingdom, sizameni ukuthi kubuya kwethu, whatever we have, we still need to contribute towards their upkeep.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ezwekazi le-Europe ziyamenywa ukuthi zizosekela iqembu lama-Gems lapha emdlalweni walo wokuqala kusasa.
Asiphumeni sonke, ikakhulu labo abase-United Kingdom, kumbe abaseduze le-United Kingdom, the people from German, people from Europe, ama-European countries aduzane le-United Kingdom. Can we please all come and support the Gems tomorrow? There's a kick-off, preliminary stage one games. Lapho sihlangana khona le group, the team yetu idlala le Sri Lanka. Asibuyeni ke sonke eLiverpool.
Kuyafikwa ngolwesihlanu ekuseni lapho iqembu lama-Gems elidibana khona le Sri Lanka, kodwa vele bona ngobani abadlali bethu esibakhangeleleyo kusasa.
Sihlangana labo ke u-Adeline, Clarice, Felicitas, Joyce, Ndayizibe, Patricia, Pauline, Perpetua, Rudo, Shaline, Shannon and Yusla. Sibathembile. Asibuyeni sibe lamavuvuzela ethu, mina enami sendilungisele. Asibuyeni sibili, asibuyeni kusasa. I-kick off time yabo ng-11:25 ku-court 2 eLiverpool.
Iqembu leZimbabwe lisesibayeni sika Group A. Umdlalo oqala lidlala le Sri Lanka ngolwesihlanu ekuseni. Ngomgqibelo lizancinana leqembu elimela ele-Australia, kuthi ke ngesonto livuthuzane le-Northern Ireland. Amaqembu amathathu azaphuma ephezulu esibayeni sika Group A azadlulela esigabeni sesibili, kukanti iqembu eliqeda lingaphansi liyehle libuyele libheke ekhaya. Ngimele Studio 7 eLiverpool, ikamela muEzra Chisaspanda.
Siyabonga Chisa, litiyeke indlebe uza kuba esipha okwenzakalayo ke kulimidlalo ekhona le eNgilandi okaSpanda. Kwanele likhumbule liyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Kodwa olivalelisayo kwamanje ngontungamilinkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.